zakala nalabo abangakatholi umkhuhlane kumbe igcikwane leli. Kudle ukuthi silandele izimiso zonke esihlala sizikhuluma. Okokuqala yikhonokho ukuthi sigqoke amamaski. Okwesibili ukuthi sihlale si-sanitizer kumbe sigeze izandla zethu ngama-sanitizers. Okwesithathu ukuthi sihlale sisezindlini nxa singelokhu phuthumayo esifuna ukuthi sikwenze. Okwesine ukuthi siyenze lesithi social distance. Uma ekhatshana nakhatshana lomnye umuntu lapha oyabe ukhona, nxa uselayinini yasebhanga, eshopu, kumbe noma kungaphi, kumele ukuthi uzitshele ukuthi omunye umuntu ulayo i-COVID unless nxa esethestiwe kwatholakala ukuthi akala. Ngakho-ke asenzeni i-social distance.
Ungabaxwayisa uthini labo asebetholwe bele gcikwane le-COVID-19? Kumele baye ngaphi njalo benzeni? Ukukanti labo abangakalitholi-ke
kulaba sebebanjwe igcikwane, okokuqala abantu babanjwe amagcikwane lawa begula okutshiyeneyo, omunye ngole gcikwane egijima, engatshona ilanga lonke egijima sibile eqinile emzimbeni, omunye ngobanjwe igcikwane engani uyagula, omunye ngobanjwe igcikwane e-critical efuna sibile ukuthi aye esibhedlela. Kulabo ababanjwe amagcikwane kusimo esibi, ngikhuthaza ukuthi bethinta amadokotela kumbe incingo ze-rapid response, bafone bakwanise ukuthi babuye bazoncediswa ngokuphangisa. Kulabo abangani bayagula kodwa bengaguli okuphuthuma kakhulu, nanzela ukuthi labo ngabahlala ezindlini bese bedinga amadokotela angabanceda besezindlini kumbe babize i-rapid response team izobancedisa besezindlini. Kulabo abapositive kodwa beqinile bezigijimela, kuhle lakho ukuthi behlale endlini ukwenzela ukuthi bengatheleli abanye umkhuhlane. Njalo kuqakathekile ukuthi nxa ukuthi sesilayo, zikhona indlela odokotela abangasincedisa ngayo, ama-nutritional supplements neminye imithi abasinika yona. Kodwa thina njengabantu kumele ukuthi siqakathekise ukuthi sidle ama-fruits nama-vegetables, izithelo ezitshiyeneyo lemibhida, ikakhulu okule vitamin C, ama-lemons, ama-nanches, ama-oranges. Imbhida yonke nje iyabe inhle kakhulu, izasincedisa. Lokhu kuyaqinisa amasotsha omzimba, kube kusincedisa ukuthi silwise lowo mkhuhlane.